decision ephumele kwandaba ayihambelani neevidence esifake emthethwandaba. Mhlawumbe emthethwandaba ngithethe ama-original invoice lawana athunyelwa ezindlini ekupheleni kwenyanga. Ngithethe i-original invoice etshengisa ukuthi alinasisebenzi. Mhlawumbe njalo ngithethe i-receipt. Imali engayibhadala mhlaka 8 October, that was about 7 days before the sitting of the nomination call. Ngabatshengisa ngabatshela ukuthi yiwo ama-document aphuma phakathi kanye kanti kodwa yena umantu wasebona kufanele ukuthi anike i-decision engakhangeli i-evidence engangiyifake phambi kwayo. So angisifiseki njalo angilasisebenzi.
Wona umkhankaso wenu uqhubeka njani? Abantu bayalemukela yini esigabeni abaka ward 1?
Ukuphumelela, siyaphumelela, i-obvious dadewethu ukuthi siyaphumelela. Sikhangelele ukuthi i-Supreme Court izakhangela i-evidence ezafakwa phambi kwayo. Lapha-ke bekungani kulesinye isandla esingekho right ade sifuka into leyo ukuthi ihambe ngendlela ehambe ngayo. Abantu ku-ward 1 vele angithandabuzi ngani ngoba ngawina nemazini e-4 75% kumnyaka othileyo. So angiladawu ukuthi i-community iyasekela imisebenzi yami.
Liqiniso yini ukuthi uMnumzana Chamisa uyawusekela umkhankaso wakho?
Okusalayo my sister yikuthi ngingumlandeli kaNelson Chamisa. UNelson Chamisa silandela uNelson Chamisa the vision, Nelson Chamisa the leadership, Nelson Chamisa the principles. So yes, ngingumlandeli wakhe and lapha ngithandabuzi ngiklie ngakho and nguye umongameli othungamela i-movement yama-citizens in Zimbabwe.